Siyabonga ke uChris kanye lo Sandra Nyaira ngokusinika ke izindaba ngolimi lesiNgisi. Siyalambulela ku Studio 7 ngolesibili emhlaka 8 eMpalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza size Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Injongo enkulu lapha ukuthi iParliament yethu kumele ikhangele ilandela iConstitution yethu umthetho omkhulu welizwe lo mthetho okhangele ezemali.
Umlawuli wedalela eParliament uMnumzana Jacob Mdenda ukuthaza amalunga ukubana abone ukuba zizaqhutshwa ngemfanelo inhlelo eziphuma kuzivumelwano ezilotshwe phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe kanye lakubhajethi.
Amalungelo oluntu yelakithi lapha eZimbabwe kawananzwa njengalokho kufanele kwenziwe. Ziningi izinto esingazibalisa ikakhulu kwabatsha. Singaqala nje nge-education. Abatsha bonke kumele bathole i-education efaneleyo.
Amazwe omhlaba ananza usuku lokuqakathekisa amalungelo oluntu ngolesine. Abasakhulayo beZimbabwe bekhala ngokuthi uhulumende weZANU-PF uqhubeka ehlukuluza uZulu njalo engelandaba lamalungelo oluntu. Abalandeli bomdlalo wenguqu yeZimbabwe bemukele ngokudana okukhulu imfa yomdlali odumileyo owadlalela iqembu leDynamos obeselilunga lebhodi yeqembu lele uFred Mgwesha lamhlanje eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umlawuli wedalela eParliament uMnumzana Jacob Mdenda ukhuthaze amalunga edalela eParliament ukubana abone ukuba zizaqhutshwa ngemfanelo inhlelo eziphuma kuzivumelwane ezilotshwe phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe omhlaba kanye lokuthi ibhajethi yalonyaka izathuthukisa na inhlalakahle kaZulu. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Bekutshelanwa iqiniso emhlanganweni lo owenzelwe eHarare International Conference Center HICC kukhunjuzanwa phezu kokumele kwenziwe ukuvuselela umnotho welizwe. Amalunga edale lePhalamende eqonqoselwa ukuthi angaze akhangela udaba lwebhajethi yelizwe ngelihlo lebandla kodwa akwenze ngenhloso yokuphathisa uhulumende ngokumele akwenze ukusebenzela uZulu lokuthuthukisa umnotho welizwe. UMdenda uthi balomlandu omkhulu abameli bezigaba wokuyikhangelisisa ngelihlo libanzi ibhajethi esanda kwethulwa ngumphathintambo wezemali baziveze izikhexe ezikuyo ezifana lokuphikisana kwemithetho kahulumende ngesikhathi eqhuba imisebenzi yentuthuko anduba bayamukele.
Injongo enkulu lapha ukuthi iParliament yethu kumele ikhangele ilandela iConstitution yethu umthetho omkhulu welizwe lo mthetho okhangele ezemali iFinance Management Act ethiyona izingatsha zonke zikahulumende kumele zibuye eParliamente zizobika ukuthi iqoqo leli elemali elikhithwe nguminister okhangele ezemali lisebenza njani.
Baze ngobuningi abameli bezigaba ukuzangena lomhlangano wokuhlaziya okumunyethwe yile budget okubalisa unkosikazi Sibusisiwe Buda Masara webandla le-MDCT owakhethwa ngaphansi kwe-proportional representation eMathebeleland North.
Ibhajethi yebuye inhle nxa uyikhangele but ungayihluza uyahlubona ukuthi ilezinto eziningi. Imali ifakwa kuma-ministries ingatsha ezikahulumende okungaqakathekanga kwa. Singananzelela nje si-economy eZimbabwe ibanjwe esingabathi ngama-small medium enterprises development. Sithikhangele sabona ukuthi uminista ufake imali encane kakhulu kodwa lapho kulabo mama khona umama uthembekile amabhenki bathi bona ukunika umama imali uyakhwetha short umama uyayibisela amadoda abalanda abalezibindi zokudla imali inkarakathi.
Zikhuthazwe ukuguqula ingqondo lendlela eziqhuba ngayo imisebenzi yentuthuko inkokheli kuhulumende uZulu laye afunde ukuzinikela ekuzisebenzeleni hathi ukulindela usizo sikhathi sonke. UMasara athi yikho okuzaletha inguquko uqobo elizweni buphele ubuyanga.
Njalo kasihlukene into umuntu uyaphiwa kanti uyabunga uhlezi government yakunika ikuthatha ngaphi yonika. Economy eZimbabwe iseduzane nje ukulunga ngemva kokuthi thina asitshintsheni imindset sikhiphe njalo ipolitics lokho kwamabandla lokho
bakhuthazwe njalo laba bameli ukuhluzisisa ngokuhlakanipha izivumelwano uhulumende angenekizo lamanye amazwe okufana nele China batho ukuba zilungile loba hachi lokuba ziphathisa bani lumhlangano uza njengehlala yenza ukwandulela ukwamukelwa kwebudget ngemva kokuhluzisiswa ngamalunga edalela eParliamente ukubonisa uthina masa lapho esilela khona zihle zavela ezinye zezikhexe ezikhona ekuthini okunye okumunyethwe yile budget kuphambana lesiqondiso zikahulumende ezikugwalondaba olukhuluma ngezokuthuthukiswa komnotho welizwe olweZimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation Zimaset lanxa abanengi bethi kuluhlelo oluncomekayo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama Direct from Washington The Voice of
America Amazwe omhlaba ananza usuku lokuqakathekisa amalungelo oluntu ngolwesine abasakhulayo ngesikhathi sinye beZimbabwe bekhala ngokuthi uhulumende weZANU PF lokho eqhubeka ehlukuluza uZulu njalo ingelandaba lamalungelo oluntu abasakhulayo laba bathi ukunyamalala kwaMnumzana Itai Dzamara ngumzekeliso osobala ukuthi ngempela akulankululeko eZimbabwe Unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba o-United Nations uMnumzana Ban Ki-moon uthi yena uZulu kumele azinoke amakhwapha ngaleli langa azinikele ukuhlonipha lokukhankasela ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Untungamile Nkomo we-Studio 7 uxhume osakhulayo we-MDC ekhokelwa nguMnumzana Washman Ncube, uMnumzana Oscar Ncube ukuhlaziya lolu daba.
Amalungelo oluntu kuyena ukuthi lapha eZimbabwe kawananzwa njengalokho kufanele kwenziwe. Ziningi izinto esingazibalisa ikakhulu kwabatsha. Singaqala nje nge-education. Abatsha bonke kumele bathole i-education efaneleyo. I-education e-right engenza ukuthi abantu baphile kuhle. Kodwa kaphesi singakhangela ngendlela ezikolo okudura ngakhona. Ngendlela ezikolo imali efunekayo nje ezikolo sikala ngizikolo njalo ngendlela ezikolo imfundo esihle ngayo ngendlela abantwana abafeyila ngayo singakhuluma nje ngiwakona kithi lapha engihlala khona kule lidi lesikiyo uzathola ukuthi abantwana bethu bayafundiswa ngolimi abangaluzwayo ngenye indlela ukuthatha amalungelo kibo balaleli abangakuzwayo kuze ukuthi ke ngase bebhala imihloliso uthola ukuthi siphansi kakhulu thina njengohlangothi lwangapha impilo nje jikelele yabatha kuleli lizwe kayinanzwa uzathola ukuthi kwamanye amazwe umntwana angangena esikolo abe yiyouth okulandelayo eseqedile isikolo sakhe wenze ufike ku-form 4 okulandelayo wenze uya ku-university ukuthi athole umsebenzi
linanza nje ilizwe amalungelo oluntu ngolwesine Ncube kuyini ofuna uhulumende akuqakathekise
uhulumende kulokhu engiqeda ukuthi ngikubalise okwezemfundo imisebenzi lokwentathela izindaba ukuthi bengancindezelwa abantu bengethuselwa abantu bahambe bekhululekile ungesabi ukuthi na ukhuluma lo muntu lixoxa ngokwenza ngaleli zweni uthalaze uthi lambe ngubani obeduzani kwakhe so yikho engigcwayisa ukuthi uhulumende wethu ananze ilungelo loluntu abe kwazi ukuthi abantu kumele baphile emhlabeni weZimbabwe njengawo wonke umhlaba ngoba uhulumende wethu ukhona akusayinayo wakubekelela phansi lamanye amazwe kodwa engakulandela so ngiyaxwayisa ukuthi kuyalandele izimiso zonke ze-United Nations namalungelo oluntu
lo-ke uMnumzana Oscar Ncube osakhulayo webandla le-MDC ekhokelwa uMnumzana Washman Ncube Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Abathengi labasebenzisa imichova babikwa bethwele nzima kubulawayo kulandela ukuqhubeka kokwehla kwamandla eRand lakwele South Africa eselehliswe amandla ngabantu abangasafuni ukulisebenzisa. Emkambo wensita idola leMelika selithenga amaranda amashumi amabili 20 rands kodwa wona amandla alo uqobo emabhanga amarandi alishumi lane athenga idola leMelika elilodwa. Abathengisa impahla ezidaladene labo babikwa sebengasayemukeli irandi. Abemishova bona babikwa sebekhweze imbadalo yayafika kumarandi alishumi kuhambo lunye. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association ngalolu daba.
So ngendlela eliwa ngayo abantu abaningi sebenanzela ukuthi ungazibe lali randu libambe ezandleni uyaduvuka ingxenye usuku olulandelayo ivali yalisiwile. So ngokunjalo ke abantu abaningi obusinessmen labantu kazana nje bakhanya nali randu abasalithokozeleli. Ngibona ngathi usokule ngozi futhi ungazuye lemabhenki. Emabhenki sebesala ukuthi sebesala ukuthi ubhenke amarandi la ama-coins. Sebefuna ama-notes kodwa khona ukuya kutshengisa ingxenye sizafika kwi-institution eyokuthi engxenye lama-banks bakungabe ngasalibani.
Abanye bathi sebethenga ipula leBotswana ngoba lingani lilesindo esingcono nxa bevela e-South Africa.
Ye, lokhu ngabanye lokuthi kuzindi kosokusenzakala ukuthi abanye abantu sebebona kungcono ukuthi bangaba ngale South Africa ngazi bakuhambisa njani khonale. Bahle babuye bethi apula la ngoba nxa ipula solitshintsha lapha kulabantu abangena besiya eBotswana ngale province. So ke sebebona kungcono abantu kakhulu abaphethe South Africa ukuthi ahle abuye lapha ethele ipula ngoba ipula ikhaya ngathi lisala amandla kule rand. So ke engakuthi ukuthibile eqinisweni abantu abaningi iranda abasalitheni akula into ukufisa ukubana irandi besezandleni zakhe okwesikhathi esithile. Ukuncala ifika nje ledlule ikubona sesingaphikela ngakuthi multi-currency. Omuntu engathenga ngedola uyambinga ngerandi abantu bayaluyithatha leyo mali. Kusebhekene ukuthi nabantu bangadle e-South Africa kathesi bangubona ingozi yakhona ukuthi irandi ubuntu leZimbabwe asezukile.
Nxa sikhangele ukubana impahla eningi ethengiswa eZimbabwe ivela e-South Africa kanti kungani intengo layo ingayehli njengokuwa kwerandi?
Ungananzelela eZimbabwe kule mkhuhlane omunye wekozwe okuthi ulananzela ulina le randi ewileyo uyahamba ngayo e-South Africa ishothathenga izinto ukuthenga izinto eziningi ezifakeka kumbe i-grocery kumbe ama-card spending kumbe ama-TV kumbe kuyini iba lesi sidi kuye le mpahla sulezinye ezibambekayo kodwa ngazuke eZimbabwe lathi ngasabambeki ividola lakhona ikunanzelela le dola indlela esiyisebenzisa ngayo icina ingadingi ukuya nga labe eZimbabwe. Kanye ngathi eZimbabwe kule mkhuhlane ukuthi akula ama-controls. Abantu beZimbabwe bajayela ngabona idola leZimbabwe yayikhona iyaphela amandla. Abanye abantu abakakwehlukanisi lakhathesi balokho befisa ukuthi impahla zabo ngabe zibheka. Ngemva kwengqondo zabo the back of their minds abe le ngqondo yokuthi khona kwakho zawuzimdola kanti yi-system end. Engezo kuba lohulumende sikuma lapha kuma-price controls azama ukungenela ngendlela ephakathi kule. Ingenza abantu besabe ukuthi bebonguzo ukwenza intando yabo.
Bayemukela yini kumbe khona abanye abagcina besehluleka ukuthi bathenge kumbe bagade imjova.
Ngizobukananzela laba emjova sebefukakhulu ama bond coin ngoba la mabhenki xa ufuna ukuthi ubhenki usebenza ama coin bafuna ama bond coin. So ke laba emjova bakhona sebanesla ukuthi ngamqhubela irandi engafuni ukulemukela. Lezi tolo kanje sikhuluma kanjani la kulezi zinto ngabaqhubela irandi abafuni ukulemukela. So kuyatshengisa ukuthi ngabona kusiya ngesikhathi ngibona ngathi irandi liyagcina eZimbabwe lapha kungela umuntu olemukelayo ngoba ikakhulu umsibulo lo elizwe ngapha kokulayo emathibelini.
Manje pho nxa wena ukhangela ubona ungani kungenziwani ngodaba lwerandi lona?
Emhlaneni sokuzagcina kufanele uhulumeni akunanzelele ngenye sivume ukusebenza nge-currency ukuthi ama-talents. And i-currency elulade emukelayo pho ungaziye eBotswana, ungaziye e-South Africa, ungaziye ngaphi emukelayo. Njengale American dollar. Engxenye ongaze ku-standardize ukuthi hayi walesi sikhathi sakulungisa izinto ake sisebenzeni kakhulu nge-American dollar kuzanceda kodwa nxa uhulumeni akakumemezeli khona ungananzelela ale-American dollar yiyo vele esizibambe loba ngoba ungathi uyapha abantu bayayimukela kodwa la ama-currency esoti ipuli yatuyabhadala ngayo umuntu ayale irandi uyabhadala ngayo umuntu ayale lezi ezinye naze-China utuyobhadala ngazo abantu bayale kodwa akakho ongafuni ukwemukela i-American dollar.
Umnumzana Ambrose Sibindi, ingcweti kwezombusazwe njalo yisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma lapho ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Uhulumende usekhuthaza ukuqhakathekisa ukwakha izikolo endaweni lapho okulabantwana abalokho besahamba imango emide kuyafika ezikolo lendaweni ezahlaliswa kutsha abantu okulokhu kungelandawo zokufundela. Unothando Sibanda usipha lolu daba.
Inkuthazo le iza ngemva kokuba umphathintambo wezemfundo uDr. Lazarus Dokora ethule umbiko othi uhulumende uthole izigidi zezingamachumi amabili zamadola, i-$20 million, ukwakha izikolo ezilichumi lasikhombisa elizweni lonke jikelele. Lanxa nje isigaba seMathebeleland North sibiwa kuyiso esisilela izikolo kulazo zonke elizweni, sizathola ezimbili kuphela ngemva kokwabiwa kwalimali. Unkosikazi Abigail Malotane, ofundisa kwesinye sezikolo esakhiwa izakhamizi ebubi ngotshani lomdaka ngemva kweminyaka abantu abazo bengela ndawo yokufundela. Ukufundisa kulumumo, kuthi kulukhuni ngoba izifuyo ziyangena endaweni zokufundela, umoya uyaphephula amabhuku, kuthi abantwana labo bathwale nzima ukubhalela phezu kwamathangazi. Ethi indawo ezinje yizo ezidinga ukuthi uhulumende aziqhakathekise lapho kutholakale imali yokuletha intuthuko kugatshalo ezemfundo.
Labantwana bethu bengakwanisa amabhuku abo bengavele bebhalekiwe asamakeki because of idot. Ungazi udisplay uzama ukuthi uyenge ama-charts uphetshulwa ngumoya because ade kungavalekanga. Uyavuka ngemanda kusele even i-chart inkomo zidabulile zingenile kabantwana njengabancane abakwanisa ukubhalela emlenzeni.
Indawo eziningi ezahlaliswa kutsha abantu ngaphansi kohlelo lokwabiwa komhlabathi zilokhu zingelandawo zokufundela ezilohlonzi. Osakhulayo umnumzana Michael Moyo wathiya isikolo ngemva kokuba abazali bakhe bayihlaliswa kutsha eUmguza lapho okungela zikolo khona. Uthi lanxa encedisa abazali emhlabathini abawutholayo, inhliziyo yakhe ayikho lapha ngoba ufisa ukubuyela esikolo laye abe lamathuba okufunda njengabanye abantwana. Nxa uhulumende engakhanga isikolo kulindawo, uthi kungcono asuke kuleli pulazi ayidlala lezihlobo lapho azaba lakho ukwenelisa ukuya esikolo.
Njengoba kungela sikolo mina sendifuna ukudinga enye indawo lapho ngathola khona isikolo ukuze lami ngithole imfundo, ukuze lami ngithole umsebenzi onganongconywana.
Umna wakhe ongumfana umuzi wethu useleminyaka elichumi kodwa ulokhu engakaqali ukufunda. Yena-ke kakakuboni ukuthi uthiwa yisikhathi esithi khona sizafika isikhathi sokuthi ahambe esikolo agcwalise isifiso sakhe sokuba ngumtshayeli athengele unina okufiswa ngumoya wakhe.
Mna angifundi kodwa ngelinye ilanga ngizahamba esikolo. Ngingakhula ngifuna ukuba ngudriver, ngifuna ukudriver izimota ezinkulu.
Zisesezinengi indawo lapho lanxa kulezikolo zihanjelwa imimango engaphezu kwe-10 lamakhilomitha. Ngomnyaka ka-2013 ilizwe lalisilela izikolo ezingaphezu kwenkulungwane ezimbili, i-2056, kodwa kubika leli nani selaqonga. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumakakasi awe 909 AM le shortwave 4930-12080 laku 15460 kHz. Ku-Studio 7 Live Talk uhlelo lwabatsha olwe-The Connection namhlanje sikhangela kunanzwa kwamalungelo oluntu ananzwa emhlabeni jikelele ngolwesine. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ukuvuka ubhova okwenze ababili umuntu lomkakhe badubula mahlayana abantu eSan Bernardino eCalifornia khonapha eMelika kwethuse abaningi emhlabeni jikelele lakuleli lizwe ngoba kukhomba uqina kwempi yabalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIS okubeka iMelika engozini enkulu. Ngempela viki edluleyo ngesonto, uMongameli Barack Obama weMelika wethule umbiko oqakathekileyo emisakazweni yonke wokududuza imuli ezilahlekelwe kulesi siga kanye lezizalwane zelizwe lakhe ezithembisa ukubana uhulumende wakhe usebenza gadalala ukubona ukuthi ziyavikelwa. Asizweni ekhuluma emsakazweni ngesonto.
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us. Our success won't depend on tough talk or abandoning our
sizasebenza gadalala ukuqeda imisebenzi yabalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIS lawo wonke amaqembu angazama ukusilwisa njengelizwe. Ukuphumelela kwethu akusoze kuvele ekukhulumeni kuphela loba ukutshengisa ukwesaba ngoba yikho okufunwa yi-ISIS lamanye amaqembu anjengalinhlanganiso. Kumele siqinise indlela esilwisa ngayo ngokukhaliphileyo.
UMongameli Barack Obama weMelika lapho esethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngemva kwesiga sokudutshulwa kwamahlayana kwabantu abaningi eSan Bernardino eCalifornia khonapha eMelika. UMongameli Ian Seretse-Khama weleBotswana usethule umlayo ukuthi kukhangelisiswe kakutsha ukunikezwa kwamaphepha okusebenza kweleBotswana ama-work permits ngesikhathi iningi ikakhulu elivela eZimbabwe likhonona kakubi ngokuphuza ukuthola kumbe kuncitshwa kwencwadi lezi. Intatheli izindaba yeStudio 7 noMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ugatsha olubona ngezisebenzi lubambe umhlangano ukulalela izikhalazo zabaqhashi abakhonana kakhulu ngokuphuza kumbe ungaphiwa kwencwadi zokusebenza kwalabo abavela kwamanye amazwe abeZimbabwe abazinkulungwane phose eziyisithupha abangaba yisilinganiso sangamashumi aphose abe mane ekhulwini kunani labo bonke abavela kwamanye amazwe basebenza okusemthethweni eBotswana. Kodwa esikhathini esanda ukwedlula iningi seliqale ukukhonona ukuphuza ukuthola amaphepha kungathi kwezinye izikhathi abanye bayancitshwa besithi abaphiwa izizathu ezisuthisayo. Emhlanganweni obanjelwe eHavron uGatsha olumele amabhizimusi iBusiness Botswana ithi kumele kuhluzwe indlela okuphiwa ngayo incwadi lezi. IBusiness Botswana ithi ikhathazekile phuza kumbe uqhubeka ukuncitshwa lezi ncwadi ukulakho limaza ukungena kwabafuna ukuzovula amabhizimusi. Umhlangano lo ube uzindaba ezimnandi kwabeZimbabwe abakade bekhala ngesiphathwe uma bedinga incwadi zokusebenza besithi bayancitshwa ngelasizathu. Umnumzana James Ndlovu ukwamukele ngenjabulo ukungenela kukamongameli Khama ethi bakhalele inguquko kusiya phambili.
Kuyabongeka ukuthi umongameli Khama ubize umhlangano lo ngoba abantu abekhaya abaningi kuma permit holders enkulesikhathi bekhala ngendaba yoku-reject amaphemisi nxa be-applya.
Umnumzana Dumi Ndaba uthi yena ubeselahle ithemba ngoba iningi labanye bakhe seliphindele eZimbabwe ngenxa yokuncitshwa umsebenzi kodwa umhlangano osanda ukuba khona ubanikeza ithemba.
Udaba lwamaphemithi besoluhlupha kakhulu beseselahle ithemba sisithi kumbe indlela abafuna ukusixotsha ngayo emazweni akibo. Kodwa umhlangano lo obizwe ngumongameli u-Ian Khama ususinika ithembe lokuthi sesingaba lamaphemithi ngendlela eyiyo kungelahlupho.
Kukanti ongumbalisi umnumzana Gracious Mulumbu uthi kunzima ukuthola incwadi okwenza ukuthi abanye bagcine besebenza bengalazo laye wamukele inyathelo likahulumende weBotswana.
Siyakwamukela ukuthi uMongameli Khama ufuna ukukhangeliswa indaba yama-permits bekusiba nzima ukuthi uyithole lanxa beyi-approva kuthatha isikhathi esithe ukuze uyithole.
Noma nje kule nani eliphose libe yinkulungwane ezisithupha abeZimbabwe abasebenza eBotswana bengelancwadi eziqonileyo kucatshangelwa ukuthi inani leliphezulu kulala lokhu ngoba kulabanye abasebenza ongekho emthethweni ngenxa yokuncitshwa lezi ncwadi. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona kule Botswana.
Abaphila lobugoga bathi sokudingakala ukuba bephatheke kubanga lokuhlelwa kwenhlelo zikahulumende elizweni ukuze indingeko zabo labo zithole ithuba lokwamukelwa ngendlela engaphathisa intuthuko yempilo zabo. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abaphila lobugogo abafole emgoqweni besuka eAvondale besiya eBelgravia Sports Club eHarare ngempelansonto emkhosini wokunanza ilanga labaphila lobugogo emhlabeni jikelele. Umqondisi wenhlanganiso yeCentre for Disability and Development, uMnumzana Masimba Kuchera, uthi sikhuluma kanje abaphatheki kangako abaphila lobugogo kundaba zokuhlela inhlelo zentuthuko elizweni.
Dingane kumele kube labaningi kakhulu abalaba disabilities abakhona kupolicy. Abasebenza ukuthi balungise ipolicy lama implementers angkhona, abasebenza ukuthi ipolicy yangkhona ibe isebenza kahle. Kungaba yinto elungileyo sibili ukuthi kube logatsha olumele into zama disabilities, hatho ukuthi into lezi zifakwe ku social services.
Inhlelo eziqoqwa nguhulumende yizo ezigcina ziqondisa ukuqhutshwa kwenhlelo zokuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. Unkosazana Tapiwa Gwenlisa Mushonga olesifo sesikhumba esiphila nzima elangeni ese-albinism uthi sikhuluma kanje abayitholi imithi yamafutha angaphathisa ijwabu labo, ethi itholakala emafamasi kuphela, ithengwa ngentengo efika kumashumi amabili amadola $20 eyimali eningi kakhulu. Sikhangela ukuba abantu abanje abayitholi imisebenzi ngoba labaqhatshi bengathakazeleli ukubaqhatsha, ethi bafisa ukuba uhulumende etholise amafutha la ezibhedlela lasemakliniki onke elentengo ephansi kumbe ukuwanikeza kungelantengo. Unkosazana Shailene Moyo wenhlanganiso ye-Youth Alliance for Leadership and Development in Africa uthi baphathisana labantu abaphila lobugogo ngendlela ezijiyeneyo.
Siyabancedisa ukuthi labo bekwanise ukwenza izinto khonapho abahlala khona. Sibancedisa lezi zinto abazenzayo khonoku njengakhona ukuthi laba beShine On International bakhangelela laba abangaboniyo. Sibancedisa lakhona ukuthi sibafundise ukuhamba lezigodo zabo lezana abahamba ngazo, sibatrainer. So sithina sithe sibuye lapha sibasponse ukuthi labo bebonakala khonapho ukuthi bayakwanisa ukwenza izinto zinalezo lokuhamba esikolo lazilani.
Uthe inhlanganiso yakhe izaqhubekela phambili iphathisana labaphila lobugogo ukuze impilo yabo ibe ngconywana kibo, ethi lokufola okunje kuyanceda kakhulu ukulimikisa uZulu ukuze ananzelele inkinga ezibhekana labaphila lobugogo.
Nxa singakhulumi ngendaba zona nezithi abantu laba abangaboniyo, nxa sithi sibancede, nxa sithi ibulawayo kumbe iHarare kumbe iZimbabwe yonke ibancede, babanceda njani nxa libona bengakhulumi, nxa bengazivezi ukuthi thina yithi esenza so? Yes, sasokusebenza labo ngoba siyabe senza ama-training, singathi ama-capacity building training programs labantu abangaboniyo, bona laba abantu abale-albinism, bona laba abangakwanisi ukuhamba, siyabe sibancedisa lokuthi babe bekwazi ukuthi lama-organizations nalaba balawo ukuthi bamaneja njani, ukuthi babe bencedisana njani.
LeZimbabwe labantu abaphila lobugogo abangaba yizigidiphose ezimbili 2 million kodwa kulamasenetha amabili nje kuphela amela abagogekileyo kudalele ephalamende. Njalo kungela lelungelo lodwa eliphila lobugogo edalele ekhabhinethi. Ukutshela uthi ngemva kweminyaka edlula engamajumi amathathu ilizwe lingazihluphi ngokunanza ilanga labaphila lobugogo, lonyaka uhulumende uzamile sibili ukuphatheka.
Njalo ngibona njengani uhulumende uke unanze ilanga leli ekhonona sibili ngoba ufake imali enilutshwane kakhulu. Ngizothi ufake inkulungwane ezimbili $2,000 per province uma celebrations lawana. Njalo ebengalungiselwanga ukuthi bekungela advertising kumbe publicity eyabikhona.
Abaphila lobugogo bathi ziningi inkinga ababhekana lazo ezigoqela ukungalungiselelwa indawo ezihambelana labo, ukungalungiselelwa okudingakalayo kumfundo yabo la kudaba lwezokwelatshwa. Bathi bakhangelela ukuhlela ukufola okunje behamba ngokwengezeleleyo kwelakusasa, befike endaweni ezijeneyo ezifana lakobulawayo, Mutare lamanye amadolobha kweminyaka elandelayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abalandeli bomdlalo wenguqu yeZimbabwe bemukele ngokudana okukhulu imfa yomdlalo odumileyo owadlalela iqembu leDynamo sobese lilunga lebhodi yeqembu leli uFred Mkwesha lamhlanje eHarare. Mkwesha obese leminyaka ke-74 ubulewe yisifo sechukela. singakalugqibeki uhlelo lwethu lalamhlanje ukuthi ngizithathele lithuba lokuxolisa kubalaleli bethu ngokungatholi uhlelo izolo. Imitshina yethu ike yaphazamiseka ukusebenza. Oliver Lelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi melelani uhlelo The Connection olulandelayo.